siyalamukela kustudio 7 ngensonto mhla ka 20 kuMbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone abantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo lozulu esigabeni seMashonaland East. Iningi lezinduna zesigabeni seMathebeleland sezisole amazwi asanda ukukhulunywa nguSenator Sithembile Mlotshwa edalele iSenate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo seziphatheka kakhulu kwezombusazwe njalo azisalandeli amasiko esintu.
Njengento yenjelele liyana, sakhuluma uMathema inyanga zonke nomasuku, iMathebeleland North yonke, iMathebeleland South yonke, isazancediswa ngabeMashonaland ukuthi izinduna ezivela komunye umganga zifike enjelele zizogezela khona.
Kodwa uSenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe.
Kodwa ke ngathethi sesikubona ukuthi induna izithatha abaselwakazi kukho bengangilulethe endlini ephalamende ukuthi sibabona sebegqoka amarikalia amathathu awezombusazwe. Kathi thina besikhangele ukubona bale ndawo yabekekiweyo ehlekiweyo eyethu yabokhokho bethu.
Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameli inkomo weStudio 7 lamuhla ixoxa lembongi uBongani Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-MDCT lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone ebantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo lozulu esigabeni seMashonaland East. Leli bandla lithi kube sobala kulo ukuthi abantu bakulindawo lokhu behlukumezekile ngodlakela lweZANU-PF olwabehlela kukhetho luka-2013. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo zaleli bandla, uMnumzana Abednego Bebe, ngalolu daba.
Kunanzelelayo kakhulu ukuthi-ke abantu kwezinye izindawo lokhu beseselokwesaba, kakhulu ukuthi mhlawumbe nxa ufika likuve endaweni lapho eliyabe likhulumisana khona labantu, yafica abantu bebukela bekhatshana, ubabona ukuthi bayathanda sibili ukuthi babukele balalele, kodwa-ke bayesaba ukusondiza eduzane. Lokhana okwenzakalayo mbona ngani lokhu kukhona ezinsizweni zabo, lokhu belekwesaba, njalo kusobala ukuthi besaba-ke ibandla elibusayo. Ibandla elibusayo sinanzelele futhi ukuthi liyasebenza kunye lalaba engathi amapolisa lama-CIO, abantu bababesaba kakhulu ngoba bebengani basebenza beyekela-ke futhi kulezi khalazo ezinjengokuthi bebesithi bona hayi thina-ke lapha silohlupho lokuthi umuntu we-MDC angafrenyelwa icala uyahamba ejele ayihambe ku-remand. Kodwa umuntu wezanu owazakalayo obulele abantu kabotshwa kumbe bambone botshwa namhla siyaphuma kusasa, yinto eyenza abantu besabe liyani ukuthi layo imithethwandaba isizingani kuthiwa abantu kabasayithembi.
Ukungaphi lapho ngathi lihlanganelo kwesaba okukhulu kwedlula kuzo zonke ezinye indawo?
Ngingathi-ke emudzi lemtoko kukhanyile kwesaba, ngoba emudzi bakutshilo yibo-ke abaveze ukuthi bona hayi lapha silohlupho lokuthi umuntu wezanu esimaziyo esiphila la esigabeni owabulala umuntu kazange akahambe lokuthi ayebika bambone esephendukile njalo sesethusela abantu kanjalo engumuntu obulela abantu. Njalo uzafika ukuthi bebesesaba ukuthi kona-ke hayi abantu be-MDC abanye ngokusapota kwabe-MDC bayafrenyelwa amacala ngithi bayethiswa amacala ezinto abangazenzanga uze kuthiwa umuntu sese-remand. Khonokho-ke into esinanzele ukuthi abantu bayesaba. Okwesibili, sesisemtoko sasesihlangana lokuthi abantu bebebizile sibi, kodwa-ke ukuthi basondele phansi kwalapho kade ku-adreswa khona bebesesaba. Inhlanhla-ke besile PA system, so besikhuluma-ke ubona ukuthi abantu balalele, kodwa belalele beme emavalandeni emavinkilini, abanye beme ngaphansi bemthuli ukuthi balalele kodwa bayesaba ukusondela eduzane.
Lo umnumzana Abednego Bebe, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. I-Studio 7 ayinelisanga ukuxoxa lebandla leZANU-PF ngalolu daba. Inengi lezinduna zesigabeni seMathebeleland sezisole amazwi asanda ukukhulunywa nguSenator Sthembile Mlotshwa edalele Senate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo seziphatheka kakhulu kwezombusazwe njalo azisalandeli amasiko esintu. USenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe njalo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyabandlulula induna zeMathebeleland. Uqala ngokusichasisela ukuthi kungani ebona lolu daba luqhakathekile.
Umama wami uzalwa esikhosini, ubaba kamama ukhulu ukhanye uzalwa ngumakhumalo, umakhumalo a direct descendant yenkosi uMzilikazi. Yebo ngangilandiselwa, kanzanga ngambona, kanye lokhulu ukhanye ngizanga ngambona, ngangilandiselwa. Kodwa inhlanhla yamenza kala ukuthi mina ngase siyathathwa futhi endlini enjalo elo gogo umakhumalo ozala ubabazala wami uMlotshwa. So ke umakhumalo lo ozala ubabazala wami uMlotshwa eyisihlobo sika gogo wami ugogo kamama. So okuningi kwakhona ngase ngisengena kukho ngoba ngase lokho kusenza ireference ukuthi lo angithi uzalwa ngubani ozalwa ngukhetheni ozalwa mbani. So ke yikho lapho engabona khona ukuthi kuthi ubukhosi lobo obethwe esintwini abuhambelani nobukhosi obungapha ngasemashonaland. Yebo ye vele amasiko abantu athiyana kodwa ke thina sikwaziyo ukuthi induna ingeke ithathe umfazi ozaliswe ngamadoda angu-5 esigabeni esifanayo. Iyabe fana lokuthi usethethe umfazi wenye indoda. Induna yayifanele ithathe umfazi ongamaziyo ongayaziyo enye indoda. Umfazi ongazale enye induna. So manje lapha akame khona vele kayekele ukuphindana izulu lingana. So ke kuthi kuthi obaba labana babamzalisa umama kwale sethethe induna. Bethethe iphinde bayaphinde babhode futhi azengena endinye induna. So kwakuthi ngiyabuza ukuthi umakumani uJesse akhanye osezivumulele nje. Ethi yikho isizathu esasenzeka ukuthi induna ingathathi kanjalo ukwenzela ukuthi ihlonipheke and abantu bahloniphe umuzi wayo. Kodwa ke kathesi sesikubona ukuthi induna sezithatha abafelwakazi ikho bengangikulethe endlini ephalamende ukuthi sibabona sebegqoka amarikalia amaphathi awezombusazwe. Kathi thina besikhangele ukuthi bona bale ndawo yabebekiweyo ehleliweyo eyethu yabokhokho bethu. Amasiko ubekana kwethu ukuthi umuntu sekwanjana ngabhubha ekuma bagoqa izandla bengasathi ukuthi hhayi isiko lelo elinje lalapha lalifanele lihambe kanje lihambe kanje. Khuluma nginje nje ngo-2014 ngikhuluma ngokuthi athi ngibika lezo zafika emathonaland ngekhombo yezimota ku-about 18 ngaze ngidlula mina ku-turn off yematop epolice. Ngihamba ngezimota ngahlangana le mbili kumathema egwanda eginile evela lifana labo ukuthi hawu singafika lingene njani esigabeni singaqala ngalasityela ngathi size induna ngendlela efana nayo. So-ke ngase ngibona ukuthi ezethu induna zemathebeleni mayibhika kazihlonitshwa ngendlela okuhlonitshwa ngazo. Ngaze ngathi ukuthi why kungazake kube le president e-chief council.
Ekukhulumeni kwakho ephalamende ubuke induna uMoyi uChief Khayisa. Ubona ingani lezi ezinye induna lazo azizikhulumeli yini ukuthi zitsho ukuthi
zifuna? Induna lezi ngani ziyacela. Induna lezi ngani ziyabucela ubuduna. Azikwazi ukuthi zizinduna nje. Zizinduna ngathi thina abantu kazana. Manje bona babona ngani ubuduna lobu babucela kuma minister. Yikho okuluhluphe engangikhuluma ngakho ukuthi ubaba uKhayisa walukuthi yena uminister ahlaliswe kuqala kwakhe yena engakahlaliswa eyinduna ukuthi isitulo siqale sinike uminister ngoba wayekwazi ukuthi yena uyinduna ngabantu bentaba zinduna asonduna yilokhu abucela kumaminister. So khanya ngani induna zakathesi sezihamba ziyecela uminister ophetheyo ukuthi mina bengifuna ukuba yinduna ngoba kade okwenza ukuthi bakhanye bedatazela nxa kungabuya uminister.
Lo uSenator Sthembile Mlotshwa weMathebeleland South sixoxelaye eseHarare. Siphinde saxoxa lenduna uChief Gambo Sithole weCholocho onguye obemele induna zeMathebeleland edalele Senate kuhluzwa loludaba. Yena othi induna zesigabeni sakhe zizothile njalo lokho akutsho ukuthi ziyakhulelwa ngeza kwezinye izigaba zelizwe.
Umdabuko wethu vele izinduna zeMathebeleland zichayela phansi kumbe ngathini ziyahlonipha kaziwawami. Nxa sithi kaziwawami ngithi ukuthi azinamawala. EmaShonaland bavele banjalo bayathathela izinto phezulu kosi isikhathi kabajulisa umcabango wabo isintu sakhona vele kumele ube njalo nxa umkhokheli wengaphi esitshonini. I think yikho kwakutshiwo nguloyo umamlotshi ukuthi xa esifananisa izinduna zemathebheleland lezemashonaland akusoze kuhambe kahle ngoba vele indlela esikhuliswe ngayo kayifanani. Even abantu bangikhona indlela abahlonipha ngayo izinduna bazihlonipha kakhulu uzubona ngathi bazikhonza. Induna vele akumelanga ikhonzwe, kumele ihlonitshe. Akumelanga yesatshwe, kumele ihlonitshe induna.
Ye, kodwa unike umzekeliso njalo usenetho ukuthi nango umoyi induna uChief Khayisa wayekhuluma kuzwakale. Ubona ingane ezinye induna
uKhayisa nxa wayekhuluma kuzwakale kuliqiniso ngoba vele wayekhuluma lentanga yakhe. That same way tuya ikhuluma wena umutsha iye khulunywa ngubaba uKhayisa kwesinye isikhathi bayithatha ngenye indlela kususuba le problem. Kodwa ukukhuluma soze siyekele ukukhuluma, sizakhuluma nxa konakele. Njengento enjelele liyana sakhuluma umathema inyanga zonke lomasuku kwakhulunywa kuze imathebhelele North yonke emathebheleni South yonke bakhuluma besazancediswa ngabemashonaland ukuthi into enjelele leyana yokuthi izinduna ezivela komunye umganga ende zifike enjelele zizogezela khona esifuleni lesona kuthiwa ngunatisha kakurayithi sakukhondema khona lokhu it's wrong. Ikungahloniphi amasiko abanye abantu, ikungahloniphi isigaba senye induna sezinye izinduna.
Ye, lokho kokuziphatha-ke ukuthi ezinye induna azisalandeli amasiko njengokuthi zithathe umfazi ongazange ende kumbabe labantwana.
Ye, kungona induna eyodwa phela kakonanga induna zonke. So kumele sikhangele ukuthi izinduna eziningi zenzani. Mina ngikubona kwami ngibona ngathi izinduna ezikhona kathesi ziyakhonza. Eziningi zakhona zilabafazi 1-1, eziningi zakhona engizaziyo mina.
Leyo yinduna uChief Gambo Sithole weCholocho sixoxelaye eseHarare.
Zimbiwe ngulinda imivuzo siyahulula emsakazweni weStudio 7 ngalinyanga kaMbimbitho. Zifundi, nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele. Nxa lingenelisi inkondlo lingadani, thumelani imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni. Libale lenze ividiyo engaba ngumzuzo lengxenye bese lithumela ividiyo yangkhona WhatsApp ligqoke iuniform. Imivuzo ibalisa iRadio eSola, amaPowerPoints, amakauso aweVOA, lokunye. iStudio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla silembongi uBongani Ncube, yena odume ngenkondlo ezigoqela ethi ngibhace ezizweni kanye lethi Why Africa. Lizakhumbula ukubana silomncintiswano wabantwana besikolo okuloba inkondlo. Ngakho sixoxa loNcube ukuze aliphathise bokhekhe lilobe inkondlo ezimnandi ukuze linqobe kulo mncintiswano lithole imvuzo egoqela ama-radio, izikipa lensiba zokubhala. Siyakwamukela kuhlelo Ncube.
Siyabonga kakhulu.
Kuyini umuntu amele akuqakathekise nxa eloba inkondlo?
Inkondlo ikuveza imizwa yakho ukuthi uzizwa kanjani wena. Ubusuthi ma uyibhala inkondlo uyenze ibe mnandi ngokuthi ngendlela obeka ngayo amagama akho mhlawumbe kucishe ahambelane. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi ungaphumi kupoint okhuluma ngayo, kodwa ukwenze nje kube mnandi noma ngabe ulethe umlayezo ongakanani, kodwa ukwenzeke kube mnandi and ubhale into oyizwayo uwe ngaphakathi.
Wena nxa uloba ezakho uyaphupha, uyakhangela okwenzakalayo, ubusuloba wenza njani kahle kahle?
Mina inkondlo ngibhala kakhulu ngengokubonayo. Angithingi mhlawumbe ukuthi ngize ngicabange zonke izinto. Inkondlo zama ngazilandelela kakhulu zikhuluma into esizibona insuku zonke, bese ngiyenza koko ukuthi mhlawumbe ma kuthe kwaba khona esengizibhala ngani mhlawumbe nge-history ngento ezike zayenzakala yabona yikho mhlawumbe abantu bakhulu bezithanda le nkondlo ngoba bake bangitshela ukuthi le nto ikhulumayo siyayibona ukuthi uyayifila and uyayiphila.
Gangsters with guns are called governments. They pave their way by bullets, not ballots. They call their confusion a revolution. Their corruption is called a production. While they fill their stomachs full till they look foolish, our poverty is called power, our pains are called our gains. Why Africa? Why?
Kuyini abangakugoqela kunkondlo zabo ukuze zinambithe okufana mhlawumbe lezaga lezitsha?
Sokuya ngokuthi mhlawumbe uphiwe kangakanani umntwana ekubhaleni. Sokuya ngokuthi mina engakucebisa khona ukuthi ubheke uma ubhala inkondlo. Kunzima ukubhala inkondlo ngoba kayifani nendatshana. Imitho yakho unabe imikhulu kakhulu, ingalandisi kodwa ibe mfishane, ibe straight to the point. Mhlawumbe usubhala mhlawumbe amagama angalandelana enze umuntu ayikhwabithe inkondlo yakho. Mhlawumbe angahambelana mhlawumbe ekugcineni noma kwasekuqaleni isound yawo ihambelana ukwenzela ukuthi lo muntu okumameleyo ubhala ayizwe imnandi.
Akubazwise enye yenkondlo zakho ezingakarekhodwa.
WeZimbabwe uyinkemenkeme omakhakhathi ekhethwashiwe ngaphakathi mbiza eyavuta emaceleni yehlula emasekweni zayidingidaba ezizobadideka badela ithe ngabehlula bathe omdeni ayingenwa kanti bebethe bazoyilungisa incane kabi le ndabo betho beyihlinza emaceleni lapho inone khona qede bagodle umnono emakhwapheni kodwa uyosola uthini wemathanda ukukhuluma umakhelwane nqiselwa kwelusa nqiselwa kuhlinza uhlala emlonyeni yamadoda njengotshwala emhlane yabo mama njengengane yizwe lezinyosi kodwa abantu bakho kabalwazi uluju yizwe lochako kodwa abantu bakho baphila ngamanzi iparadise engelagolide ngoba iingilozi zakhona zingamasela isitsha sase-Afrika sinalude ngoba siphethwe izigebenga bayaphinda osomanga sebethu yizulu betho isihogo esidlula esikasathane.
Imnandike leyo mfo kancube
lachithwa nqasana kwenzenjani igazi emorogoro waphenjwa ngoba nomlilo wasentumbane yabhalwa kutheni grand plan. Kukhona okunuka santungwana ngendaba yama-distance. Ikuliphi ikhabhodi idumbutshena reporting yadalwa ngubani i-moment of madness? Bangaka ababulawa yigugurawundi baboshwa yini abababulalayo? Sebabuya na abanyamalalayo? Asabuthwa yini amathambo emigodini? Yasihlanganisa yini isizwe unita code? Iphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Ubucabangano iloba linkonzo
njengabantu baseZimbabwe sibe nokuhlupheka okukhulu kakhulu emazweni. Zonke izinto engizibhalisa lapho izinto ezenzakalayo esingazange sithole impendulo. Ukubhala le nkonzo kimi yimbuzo esadinga impendulo ebantwini bakithi. Akekho umuntu engimbeka icala kodwa ngithi asibuyeleni emuva sibheke mhlawumbe kukhona la esamosha khona. So leyo mbuzo leyo yimbuzo engizibuza yona bese ngithi ake ngiyethulele uZulu ukuthi ake sibukeni emuva ukuthi mhlawumbe kukhona lapho esamosha khona. Mhlawumbe kukhona le nto siqala ukuyenza yavele yamoshakala ku-foundation. So ngithi mina nakubaholi bethu abangabe besiphethe kwamanje ake nibheke ukuthi lezi nkinga ezavelayo ngaphambilini zasolvwa yini. Mhlawumbe yize sesizilomthelela ukuthi siphile kanje namhlanje. So yikho le nkonzo engikhibhaqe ezizweni. So ngisingami kwakuyikubuza ngingaphandle kwelizwe mhlawumbe ngiqashile ngisazi ukuthi angifanelanga ukuthi ngabe ngisezizweni yabona ngibele ukuthi ngabe ngisekhaya kodwa ngokwesaba mhlawumbe i-political situation yasekhaya akusinto engingaphongeuyibuza nje ngiphakathi kodwa angithithi ngibuza nje nami ngisezizweni ngoba ngisaba ukuthi ngiyibuze ngisekhaya.
Asayithola yini imisebenzi ama-green bomber bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile?
Hayi be kukuhle ukuba lawe kuhlelo mfo kancube siyabonga.
Siyabonga kakhulu futhi.
Yise bani elibalekelwa iziphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani aqoshwa yini amatisha abafundi besala bashayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlophe ababe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Sibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuzigqiba izalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Ibandla leMDCT lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone ebantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo loZulu esigabeni seMashonaland East. Iningi lezinduna zesigabeni seMathebeleland sezisole amazwi asanda kukhulunywa nguSenator Sithembile Mlotshwa edalele Senate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo sezingasalandeli amasiko esintu. Kodwa uSenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.